Disendaba ku VOA Ndebele.
Elivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosine mhlaka 1 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla ze-MDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ntambama eHarare. Abanye basola ama-oven odaka awukupheka isinkwa asesungulwe nguhulumende, kodwa ibandla leZANU-PF lithi angcono kulokulamba.
Yebo, kambe akonani sikubuyele emuva. Kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezithileyo ezingadingi imali eningi, ezingadingi imali emazweni, izinto ezitholakalayo abantu abangazile bezithole bezenzela izinkwa zabo.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzethula umbiko wokusetshenziswa kwemali i-Mid-Year Fiscal Policy Review lamhlanje eHarare.
Iprice yekogesh ityiyene, iprice yekesh ityiyene, iprice yeswipe ityiyene. Kuze lokhu kulungiswe, into esikalothi ziqondiswe.
Lamhla uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala esihlasele ilizwe sixoxa loMnumzana Thandeko Zintimkandla oeGwanda.
Lazo nalezi kuthiwa ama-broiler abantu bechada engaba yi-70 pounds. Inkukhu 7 kutho ukuthi-ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo-400-500 pounds. Inkoma ngolt ikhona ongayithola engangaphakwe 1500 pounds.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDC uMnumzana Tererai Obey Sithole kunye lowake waba isikhulumeli sebandlaleli uMnumzana Jacob Mafume baphunyukile izolo lapho befuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo abanye kade behlome ngezibhamu bonke behamba ngemota ezimbili. Ababili laba babikwa bebevela kungxoxo mpikiswana kade isenziwa edolobheni, badibana labantu abayisithupha ababadumeleyo kodwa bahlaba umkhosi. UZulu wabuya ezobona ukuthi kwenzakalani, abantu laba babaleka. Lokhu kwenzakala sokulomnyaka owodwa kwafa abantu abayisikhombisa eHarare nyakenye ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Ibandla leZANU-PF lithi liqhubekela phambili ngohlelo lokuthi umphakathi aziphekele isinkwa sona esingasatholakali lula esebenzisa uhlobo lwembiza zama-oven ezibunjwe ngodaka njalo zibaselwa ngomlilo njengalokho okwakusenziwa endulo. Ama-oven la asegcwele ilizwe lonke. Umphathintambo kahulumende obona uNkosikazi Sithembiso Nyoni ukhangelelwe ukwethula lolu hlelo ewange leVictoria Falls ekupheleni kwayona le iviki. Uhlelo lolu solucothozwe ngabaningi abathi alusoze luphathise abantu njengoba okuswelakalayo kuyingqoloyi njalo lubuyisela ilizwe emuva ngesikhathi kule ndlela eziphucukileyo zokupheka isinkwa, hatshi lezi ezingani ngezendulo. Umgcinisihlalo webandla leZANU-PF eMatabeleland North uMnumzana Nkosilathi Jiyane utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebeqoqe amaxuku abesifazana abazaqhuba lumsebenzi sebefundiswe nguNkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kwayona le iviki.
Ngapha lukafiki sikhangelele ukuba uminista uSithembiso Nyoni okhangela ngamabhizinisi amancane uzabe khona ngapha mhlaka-3 inyanga lele ebuyayo kugasi, uzabe ezokufundisa abantu ukungena ohlelweni lololuyazi. Lingananzela ilizwe ngaliphakathi kobunzima obunjengabona besiphakathi kwabo, sibaphakathi kwama-sanctions, singatholi support kwamanye amazwe. Yebo, kambe kule ama-engagements and re-engagements ukuthi kukhulume umongameli azame ukukhuluma ngamanye amazwe. So kuyimzamo yokuthi lathi sizenzele yebo kambe bayabonani ikubele muva kodwa sithi khona thina senza ngezinto ezichithileyo ezingadingi imali eningi ezingadingi imali emazweni izinto ezitholakalayo abantu abangazile bezithole bezenzela izinkwa zabo okuqathekileyo ukuthi wona abantu bebebaningi abayenza khona ekhana isinkwa sichiphe sitholakala ebantwini then we are covered
kodwa abanye bathi akuswelakala yona ingqoloyi ngokwayo
ingqoloyi kakhulu ukuswelakala kwayo kakhulu sikhangelele ama-industry amakhulu asikhathathe laba abapheka izinkwa labo lobhels obakers in bayofuna sibili ngama-thousands and thousands of tons kodwa laba abantu esithi bona bazabe bebhekha ezindawo ezijele ezizizi zabo hhayi ngabantu abafuna nje ama-kilograms amalutshwane so yena le lutshwane le yezabe izalithi ifike ebantwini abantu beziphekele bethengisela abantu abaseduzane sort of decentralizing izinto sizihambisa ebantwini njengalokhu kwenzakala kuma-tuckshop kulokuthi abantu behambe ku-T M behambe ku-OK khathana ama-tuckshop asebantwini ngapheka izinto zami ezingu-100 supply abaseduzane bayakwazi so iflawa edingeka lapha ingqolo yangikhona iyenela kanti lana edinga ukuthi ama-bakery amakhulu afuna sibe ama-thousands and thousands of tons encane le hhayi iyenela si
iningi lamalunga enu ayamukela indlela le entsha yokubhakwa kwesinkwa labo ababona ingani kumele kube lohlelo olungcono oluhambelana la kulezi nsuku
hhayi bayamukela for now kanti sithi khona nxa kusekunzimeni obunje kudinga amaplani azasebenza ngaleso sikhathi kodwa kuya kwesikhathi nxa ezomnotho zisiba ngcono zisombuluka zisiba ngcono siyalokho si-improve asikhangelelanga ukuthi uzahlala kunje zonke isikhathi isikhathi sokunzima kufana lawo nxa usekunzimeni hanti uyagcina upheka amaqebele ngani kodwa nxa lawo imali isingani sitholakala hawu usupheka ungani kungcono fanele siphakwe phase yokunzima singaziwa lapha siza-improve asuke sihlale sinjalo sonke isikhathi
ngezinye indlela bamlindele ngabomvu unkosikazi Sithembiso Nyoni ngalolu hlelo
kakhulu sikile kakhulu omama esebakhambe bazanceda kulelo hlelo
selihlela abalungisa amaqembu
kasibalungisele sesatshelile they are ready bazabuya okwakuqala uzafike ezobona ama-business vele aphilayo asebenzayo ezoba supporta ugcina inkukhu ulima amakhowa kwenza lokhu lalokhu umdida then ke lo hlelo lolo lokubhetha isinkwa luzangena khonapho
lo ke umnumzana Nkosilathi Jiyane umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMatabeleland North ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende olwesibili lamhlanje i-supplementary budget ngoba imali ayihlele nyakenye engasanelisi ukuphutha umnyaka umnumzana Ncube uzakwethula njalo umbiko ophathelane lokusetshenziswa kwemali owaphakathi laphakathi komnyaka imid ye-fiscal policy lokhu kuza ngesikhathi umnotho wezimbabwe uqhubeka ubhidlika ngamandla njalo le ntengo ezitolo ikhuphuka mahlayana mihla ngemihla izisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi zizabe zivule amehlo zikhangelele ukuthi uNcube ahlele imali ezakwenza zengezelelwe iholo untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko wambuza ukuthi kuyini akukhangelele embikweni kaNcube eyalamhlanje ekuseni
sakhangela ukuthi ikakhulu uMthuli njengominista obekhuluma ngesaplas njalo kule ndaba ye-2% safuna i-explanation yokuthi saplas useyidiploya nga uzoyisebenzisa nga njalo asitshele ukuthi njengoba ubesithi uyenza ama-token payment esithi ngama-token payment ungakwakwazi ukuthi i-economy ethi ibilezikweleti njalo lezikweleti ingazibhadali okwenza ukuthi singatholi i-budgetary support kwamanye amazwe sebenze nge-cash okwenza sibe lokuthwala nzima njenge-economy esilakho khathesi sungozwa ukuthi ngokubhadala izikweleti uhlelo lokubhadala izikweleti lume njani njalo uhlelo lokuthi ama-2% lawa abambayo emafonini esithi i-mobile money uzayifaka njani ku-development affecta mina lawo uloti mphobuka ithathelo ngabe ngikhangela ukuthi 2% lena ngasibe lokuyisection okuyi percentage okuya ukuthi siyathi umgwaqo okuyi percentage okuyathi isibhedlela okuyi percentage kokuthi kulethwe imali yokuthenga imithi loba sokulaya itax ethathwa kuethi emithi but ngithi ngikhangela ukuthi 2% lena ngayingasebenzela uhulumende ukuthi kube le surplus kuphela ngayebe le impact le effect kimi mina engibanjelwayo njengomuntu weZimbabwe. Kangele kona bonjela ukuthi asitshele ukuthi yini ukhangelela ukuthi iexchange rate libabe sebe convergent between interbank leyo mkambo omnyama esebenza khona. Njalo bezokhangelelwa ukuthi uhulumende nxa sithi ease of way of doing business. Ama payments lawa hloke silaye three pricing system yokuthi iprice yegogesh ichiyene, iprice yecash ichiyene, iprice yeswipe ichiyene. Kuzelo kulungiswa into esikhala ukuthi ziqondiswe ngaze sikhuma nge-supplementary budget. Njalo sikhangela ukuthi njengoba lokho sithi siyanciphisa esikusebenzisayo asifuni ukuthi i-supplementary ibe ngeyokuthi kube lokuthokozisa abantu bakahulumente lokuthi kudliwe nje imali ngabe ngekuthi kuyakhiwa i-economy.
Okugodwa eShoko okubaluleke ukwedlula konke ongamxwayisa ngakho ukuthi akwenze umthuli kuyini okungaletha ububelo kudaba lomnotho.
Esikhangelele kakhulu ukuthi sikasibe lamagetsi ngoba ngakhangela athi esi-industry kayi akulanto esiyenza ngoba kulamagetsi. Ngesikhathi lesi siyabe sihlanyele i-wheat okwenza sibe lokuthiwa i-winter cropping ye-wheat e-reducer i-importation ye-wheat. Kanti sibalima njani i-wheat kungela magetsi. Okokuqala emntwini oseZimbabwe ozihambelayo yinto yamagetsi. Amagetsi kalungiswe.
Lo ke ngumnumzana Richie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi isiphathamandla se-ofisi kamongameli umnumzana Douglas Dafuma obotshwe ngolwesibili wetheswa icala lokuthengisa lokungenisa elizweni okungekho emthethweni imota eziyisikhombisa ezingamachumi ayisikhombisa i-80. Iphephandaba lebulembo le-newzimbabwe.com lithi kulabathathu ababeyiziphathamandla zebandla lezanu PF umnumzana Kudakwahle Basikiti, unkosikazi Tracy Mutiniri lomnumzana Tsikamayi Mavaire abaphiwe izikhundla ezimqoka kubandla le-MDC ngumnumzana Nelson Chamisa. Okwamanje ke sendedela emuva ngilipha ithuba lina balaleli bethu ye sesilipha ke imzuzo lilalela amazwi eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318.
Litshona njani basakazi? Cela ukuyiphinga emphehlweni babaduwe nabasakazi ngekusinya kusasa. Yabona ukuthi se ikhathi sesingasemini laphana sesifishane. Zanu PF mina umbono wami we-political party we-political yimi ekhanda lami angiboni izafa yavusilizwe. Izanu PF ibusa abantu ngogoda bengayithandi lamanga okutshevuka itshela abantu umhlaba amanga nokutshela abantu izikhembiso zamanga ezaziyo ukuthi ngamanga. Ikho mhle abantu bayakhuluma sonke isikhathi bekhuluma ngokuthi khona sicela uhulumende avuse lokhu, sicela uhulumende alungise lokhu. Akuna uhulumende lapho ozalungisa ngoba into lezana bayakwazi ukuthi yibo abazikileyo njalabalayinyindlela basela imigceba abangavusa ngayo into leya ngaphandle ukuthi bakhangele kudilike kuthiya phambili iminyaka leminyaka elandelana sebephelelwe ngumphako.
Mina ngihlala elusulu eBinga lapha ngizame ukukhuluma ngendaba yendlala. Siyalamba sibirapa siyalamba mu village yeti Chunda 2 isu okudla okunikwa izalukazi ivele ulutshwane kakhulu alubana kusenzakala uhulumende be uyayengezelela amasaka inamba ibe ncane ibe nani mbijani ngothi abantu abanikwayo balutshwane kakhulu abaholayo yikho nxa sebeholile vereka kuhlali ngothi lomunye uyathutha lomugano lomunye uyathutha lomugano yikho ke sesicelo sibili ukuthi uhulumende ayengezelele inani yokuthi engxenye singasizakala.
Hhayi, namhla angikhulumi ibizo lami, but into esengiyibonile yokuthi bona labo abalele impi yenkululeko yibo futhi abasuka futhi besitele amanga ethi izinto zi-right elizweni, futhi into okungelayo u-right wakukhona bebona ukuthi izinto ziyawonakala, befuna ukuthi futhi ngathi abafakele imali zakhona bebona ukuthi veya kula nto ezilungayo, ngoba bona barojwa ngenkomo ezifayo kathesi izulu alinayo inkomo bazithiwa sezisiya kufa kathesi okhe berojwa babe sithi kwini abawuphiwayo. Nanku kathesi bona nxa bekhangele bebona ngani into zi-right, akulabu-right obukhona.
Lenjani lonke lenjani bantu baseZimbabwe, okhulumayo ngumkhokheli lana ekhuluma eseCenturion eSouth Africa. Ngithi hayi mina loko sayenza ukhetho, hayi ayikho into eseyilungile kuloko kuyitambuzo kuphela. Hlupheka after kuhlupheka, into nje oyenzayo nje hayi ibonakali. Ibonakali mina njenje ngizwile oyenzileyo futhi embi kimi ukuthetha abantu babethu abanabo-13 yezile ngaba bepregnant. Akunankinga kusho kuthi akusabojela irephu phela, kakhipha abantu ababojiwe bonke abasemajeli, ayisekho phela irephu. Kusho kuthi akuselacala, kumbe layo urephile sefuna ukuthi engatholakalele cala. Khathi manje sithini?
Sanibonani bantu bakithi, ninjani emakhaya, livuka njani emakhaya, sishona njani emakhaya? Hayi, thina siyaphila bantu bakithi, sizwa nje abantu bekhala ngelizwe leli ligugudekayo lishona lisiya phasi bantu bakithi. Kodwa hayi, iqiniso bantu bakithi, iZANU PF ngendlela eyenza ngakhona nesiphofu nayo, I'm sure siyabona ukuthi laba bantu akubona abantu abaya uhulumeni oright empilweni, akubona abantu lapo. Laba bantu imigulugudu etshengisa mpela ubudlova babo ukuthi vele bona akusho bantu abaphila nabantu. Awubheke nje manje nxa bebonisa uZulu amanga beyenza sengathi babopha abantu babo. Laba bantu kudala bephila nabo nabo. Lokuthi ubesebenzela umnankakho akusikuthi kona babothile. Bantu bakithi, asike sicabangeni nje kahle, ngumuphi umuntu weZANU PF osejele elimaziyo lina ukuthi wakona waphula umthetho? Ukathi ke bona yibo abenza obubi, bebulala abantu, bebopha abantu, kodwa akukho umuntu obabophayo. Umnankakho wawubulala abazali besingesikhathi segugula, namanje akazange enzwe lutho. Umthuli Ncube usesihlalweni semali, uqeda imali, akazange enzwe lutho. Laba ababili nje kuvala abantu amehlo, ikudelela abantu kahle kahle into abayenzayo.
Hallo Studio 7, linjani? Siyaphila thina ngapha. Uhlupho kuphela indlala bakithi. Indlala sithi ilimazile lapha thina njengakithi emathebheleni notenkayi ezenka. Akulalutho, abantu sekungathi vele bangazi balumane. Sekuceka abantu into kwakhona, ngoba la yona le amabele athi ayaholwa lawo awezalukazi azeneli nazo zalukazi lezo. Hawu, kunzima.
Ye yiyo-ke amazwi enu balaleli elisithumele kunombolo zethu ezithi +12024650318. Bekulolunye njalo ubusuku obukhulu ngapha kwele Melika, ixuku labazadinga ukukhethwa libandla lama-Democrats ukuthi limele lingene ke kukhetho lomnyaka ozayo. Libelile ngxoxo mpikiswano yesibili izolo ebusuku edolobheni le-Detroit. Elinye ixuku liphikisene ngolwesibili. izolo bekulabakhokhele ingalane yemiklomelo yabancintisayo umnumzana Joe Biden yena owakwaba umsekeli kamongameli lonkosikazi Kamala Harris. Abancintisayo laba baqale ngokuzibika emphakathini besazisa ukuthi bangakhethwa ukuba ngomongameli bazaqhuba njani umsebenzi. Kwathi ngokuya kwesikhathi babuzwa imibuzo elezihloko ezithiyeneyo ezibalisa i-healthcare lokunye okunjalo, kodwa bonke kade bekhona bebekhanya bethwalisa nzima umnumzana Biden yena ome waqina ephendula okukhaliphileyo. Namhlanje ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala emaphandleni sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimphandla isakhamuzi seGwanda njalo owake waba ngumeya wedolobho lonalelo engumunye njalo waba kwezombusazwe.
Umumo njoba kuyindlala usubuye waba ngamandla ububi bawo ngobana bekuyindlala kuseseluhlazana mhlawumbe lamathonsi amanzi sesekhona ezizibeni khathesi kakulalutho sokomile utyani buthile inkomo sizothwa sezisiwa kwezinye indawo ngakho ke vele kubi kakhulu lapho izifuyo ebantwini lako kuyafanana abantu neqiniso engqondweni zabo vele nabo sebecuba njengenkomo zabo ngobana imali yayii lokho kwakhitshwa le mali emzini le eyayisiza abanye sokunzima ukuthi yona leyo eyafakwayo itholakale lanxa ikhona izinto zakhona zikhwela ukuhla kwamalanga lokho okubangela ukuthi abantu bafe ngendlala ngoba into zakhona kazithengeki lanxa zingabe zikhona ezitolo kulukhunitwaza kuyibona la magetsi ahamba akugwela kulanto ehamba into yonke nje nxa ihambe yemuva.
Bakhona yini abathengisa izifuyo ukuzama ukuthi bathole imali yokuziphilisa?
Kunzima ke ye bangaba khona lapha lalaphaya kodwa ngenxa yesimo somnotho le mali engaqhedakaliyo ukuthi imi njani inkomo ungaziyithengise uyabubona ngathi nje uyayilahla ngoba umuntu abantu zabala mali le mali abazakunika yona kayisebenzi njengoba umgodla wempuphu i-50 kg iyabiza $100 uzayidloko esikhathi esinganani liba ngaki ngakho kunzima abantu sebebonga ukuthembela ukuthi hayi engxenye kuyasila lokho okusilayo bangaba khona yebo kodwa hayi akukavami kangako abantu basabekezela nje kancinyane zazo zona lezi nkomo zabo eziyagcina zicuba ezinye zakhona.
Wona amanzi okuthi zinathe inyamazana izifuyo akhona yini?
Lobo yibunzima obumangalisayo msakazi labalaleli lababukeli sokusiya ngendawo yokuthi ungaphi engxenye laba baseduzane le mifula engathi mkhulu njengale siduzane labo mzingwane hayi selezi ziba lapha lalaphayana kodwa abantu bathwele nzima amazi kawakho sengiyake ngabona ngakucabanye abantu ngihamba ngemota emgwaqweni besithi bavela dinga amanzi uma ngiwedlula 5 kilometers umuntu ethwele umgqomo ongaba yi-20 liters uyakwenza kangaki ngelanga amanzi ayafolelwa kawakho malutshwane njengoba izulu lingananga kuthi laphasi khona emhlabathini hayi malutshwane izikoto zifile akulani abantu bathwele nzima.
Asithi umuntu ufunile ukuthengisa isifuyo esinjengenkomo kumbe imbuzi kumbe yona inkukhu bayenza malini?
Sekusiya ngendawo angithi njengoba ngitshilo kulo dubo lwemali ukuthi imali uhlonzilwayo lunganani. Inkukhu mina ngiyakwazi ukuthi inkukhu lazona lezi kuthiwa ama-broiler abantu bethatha engaba yi-£70 inkukhu 7 kutho ukuthi-ke imbuzi mhlawumbe usungayithenga bo 400-500 pound inkomo ngikhola ukuthi ikhona ongayithola engakaphasi kwe-£1,500 ngobana imali yakhona kayilahlunzi zintondo lezi engizikhuluma kathesi zingavuka zidintshile kusasa kusiya ngokuthi uhlonzi i-value ye-dollar imi njani ngoba abantu baqathanisa le mali yemelika birand e-South Africa.
Manje kusiyaphela umnyaka ubona ungani kuyaba sekunjani?
Lingani sanange izulu ngokuphangisa kuyakufi izifuyo kuvela abantu baza kufa ngendlala lonyaka ngoba nangithi khangela njengoba ngifike imisebenzi kayikho imali kayikho uncedo lukahulumende kalubonakali ngoba uhulumende wakwala umnyanga wokucina angazi sibili ukuthi uyahamba kuthini baze babe ngcono abanye ikakhulu njengalaba esingathi ematsawu bavele bakujayele nje ukuphila ngokuthenga kodwa lapho lo nyaka labo kuzabaphikwa ngoba bayathenga ngani yebo ezitolo okwakhe esifunda kukhona angazi ukuthi umnyaka usuyaphela kuyabe kunjani kodwa engikubonayo ukuthi abantu bazakuthaba ngamehlo baswele imali yokukuthenga njengoba kade singabona kuyenzakala umnyaka usuyaphela eqiniseni izidumo zizakubakhona.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda njalo eyisakhamuzi sakhona le eGwanda. Anolila Chevukani, Anolila ingoma kaKuxman isidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakethukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iziphathamandla zeMDC ezimbili ziphunyukile lapho zifuna ukuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo ebusuku eHarare. Abanye basola ama oven odaka awaphekwa apheka isinkwa asesungulwa ngukhulumende kodwa ibandla lezanu PF lithi angcono kulokulamba. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lisidibane njalo emtambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Dande.